i-budget leli uzama nje ukusuthisa isekelo sombuso welizwe sokuthi kumele sibe le-budget. Ungakhangelisisa i-4 billion iyo imali esake sayibona iqalisa ku-inclusive government ayikakhweli. So kutshengisa sobala ukuthi ezomnotho lapha eZimbabwe azisebenzi kumbe azihambi ngendlela esiyikhangeleleyo ukuthi zingahamba. Khanya njengani i-economy yethu iphansi kakhulu ukuthi awuncedi ngoba nxa sibone i-budget le 4 billion dollars imali eningi iya kuma-salaries. Ukutho ukuthi it's a non-balanced budget.
Mnumzana Mlalazi ngeyakho inqobe uyibona njani i-budget kaShinamasa?
Njana sitho lumnumzana sonke ehlelweni. Lokho kwenziwe nguShinamasa lohulumende kuyafanana lokuthi uthathe ingulube uyigcobe i-lipstick iyabuye lingole. Ukubhajetha kulawa ama-circumstances esikuwo kakusebenzi ngenxa yokubana laba bantu vele kabenelisi kurana i-economy leyi sebehlulekile kweminyaka leyi esisuka kuyo. Ngilesiqiniselo ngiyafunga ngomama onzalayo kabasoze benelise ukuyirana i-economy. Whether you give them 10 billion or 20 billion, they will not be able to run this economy.
Ngiphenduke kuwe kuchera uChinamasa uthi uhulumende uza ncedisa abalima uchinda lwe-cotton kungelambhadalo kweminyaka emithathu elandelayo. Kuzaphathisa ukuvuselela umnotho welizwe nalokho?
Angazi ukuthi imali eyokuthi bancedise abalimi laba bazayithola ngathi. Ungakhangelisisa uzabona ukuthi uhulumende kusukela kudala uyabe efuna ukwenza esingathi ngama-populist policies. Into ezokuthi abantu bathabe, into ezokuthi bathenge ama-votes bekhangelele u-2018. Nxa isitho iminyaka emithathu elandelayo, ukhangelele u-2018, uhulumende wethu is too obsessed ngama-elections. Bafuna sibili ukuthi into zonke zihambelane lama-elections. Ngingazi ukuthi imali yangkhona bazayithola ngaphi. Into enhle sibili ukuthi basekele abalimi bochinda, kodwa angazi ukuthi imali izavela ngaphi. Enye into okumele sibekwazi ukuthi nxa kuyukuthi ukulima yibhizinisi, ngeke kwenzakala ukuthi njengohulumende siqhubeke sisekela abalimi sikungela zuzo ebuyayo kithi. So kumele uhulumende afunde ukuthi ukulima yibhizinisi. Lokho ukunika abalimi ama-inputs bengakwanisa ukuthi balethe anything ku-fiscals kumbe eziphaleni, angiboni ukuthi kuyinto engasincedisa. Kumele uhulumende asuke kundaba le eyokuthi uyanika abantu ama-inputs kumbe ama-handouts yena engelamali ukuthi awathenge ama-handouts angkhona.
Mlalazi uveze njalo uShinamasa ukuthi uhulumende sezabhadala yena izigidi lezigidi zesikwelete senkampani ye-Zisco Steel. Ulubona njani loluda?
Lokho kungamanga luhlaza, akasoze enelise ukubana kwenze. Nanku wehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe, uyastruggle ukuthi abhadale. Akakatsho lokuthi imali uzayithatha nga, ngoba uyenelisa ukubhadala izikweleti zakho nxa ule production oyenzayo. Khathesi kasila production oyenzayo. So ukuthi uChinamasa ethembisa ukuthi abhadala izisco steel, bona benza laba be-S abaze baphuma bakuthesitshiyana lakho lokhu.
Akuphosele ukugcina mnumzana kuchera, kukhona uzulu weZimbabwe angakukhangelela yini kubhajethi le?
Ngilesizwe ukubatshela ukuthi uzulu weZimbabwe kumele akhangelele ukuhlupheka okuningi, akhangelele ukuthi imithelo yezinto eziningi izaqonga.
Akuyiphethe mnumzana Mlalazi.
Bantu beZimbabwe, lokhu kusengisela kubana sesifike komlindo uyaqina, sekufakwe i-full stop, izanu PFC sehlulekile.